Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene phambi kwedale leCongress namhla ukuze kuzwa amazwi kaPapa Francis yena okhuthaze ukuthandana lokubambana phakathi nakukaZulu emhlabeni jikelele. Uthe ubuyanga into ephazamisa impilo zabanengi ngalokho uPapa Francis ukhuthaze labo abatholayo ukuthi bancedise abayanga labaswelayo. Olunye udaba olumqoka ekade evele ekhangelelwe ukuluphatha ludaba lokuguquka komkhathi ngezizathu ezitshiyeneyo ezenziwa ngabantu. Upapa uthe kulobufakazi obugcweleyo bokuthi umkhathi uyaguquka njalo uguquka ngendlela ezingalungelanga abantu. Ngalokho uthi kungumlando wawo wonke amazwe kanye loZulu okugoqela idale leCongress ukuthatha amanyathelo kulwisana lenguquko le. Upapa uphinde wasola kakhulu izimpi ezikhona emhlabeni jikelele ezigoqela impi yeSyria ezibangele ukuthi izigidi lezigidi zabantu zibaleke kuleli lizwe lamanye ziyephephela emazweni ase-Eastern Europe. Uxwayise amazwe angaba ethengisela abantu abaqala izimpi izikhali ngezizathu ezigoqela inkolo ukuthi betshiyane lalumkhuba ngoba izikhali kuyizo eziphendla ukungezwani emhlabeni jikelele. Ekhuluma ngodaba lwabantu bokuza, upapa uthe yena ungomunye olabazali abamthola beselizweni elingayisibo labo. Ngalokho uthe abantu kumele bavele sineke ebantwini bokuza bengaze baba lobandlululo. Esuka edale leCongress upapa uhambe wayahlangana labantu abaswelayo abangelandawo zokuhlala ama-homeless. Uzasuka eWashington ngalintambama upapa elubhekise edolobheni elikhulu leNew York lapho azakhuluma khona emhlanganweni we-United Nations General Assembly kusasa. Esuka lapho uza kuya edolobheni lePhiladelphia lapho azakhuluma emhlanganweni wamaCatholics ongenwe zinkulungwane zabantu ezigoqela izizalwane zeZimbabwe ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.